sibonile ukuthi kube lama television debates lapho ama Democrats abazama ukuthi benqotise inani lama candidates akhankasela ukuthi bebe ngama candidates eka president ngomnyaka ozayo 2020. Kukhanya ke lapha uKamala Harris lo ovele eCalifornia wenze kuhle lapho debate lo deputy president uJoe Biden. So ucasangela ukuthi ngomunye laye osenyathezela phambili. Kulabanye nje akade bekhulunywa ngabo uCory Booker ngomunye laye abamkhangeleleyo, singazi ukuthi abansundu bazamkhangela ukuthi bengupresident ngemva kwalokhu ukuthi upresident Obama waba nguye oqala ukuba onsundu owa president. Sikhangele njalo ukuthi kuthiwa amanye ama-candidates aselesikhathi aba ku-politics ze-America. Nxa ukhangela uBernie Sanders laye futhi ufunga vice president uJoe Biden, bathi sebababa lesikhathi abanye bacabanga ukuthi kumele beke bephumbo lempisana. So akwazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa kuzaba kuhle ama-Democrats labo bebe le-candidate ecacileyo abayihlanganelayo ukuthi kubonakale ukuthi ama-elections ami njani.
Yini yeah, ngabe ukhangela ke kuma Republicans ngani akula sibilo sophumela egcekeni veza ukuthi anga lwisana lo mnumzana Trump kuze thi la khethe phela ukuthi angena ukuthetha lolu kwenziwa kuyini lo?
Mina ukubona kwami ngibona ngani ama Republicans ngabe kungabantu abasuthisekayo ngomsebenzi wenziwe ngu President Trump. Ngabantu abathi undoda lo kaqhubekile phambili yikho kube le rally yakhe. Usefake islogan wasusa esithi usuka kulesi esithi let's make America great again, and kathesi usesithi keep America great. So abantu bathi indoda ekhanye lamandla, indoda ekhulumayo, indoda ekhanye isebenza. So akwaziwa njalo ukuthi kuzala nkomona.
Wena ubona ngani kodwa kuyahamba njani?
Kwesinye isikhathi bayatsho ukuthi undoda vele ose umongameli oyabe vele ekhona e-ofisini kuba lula ukuthi abantu bekhole ukuthi ingaqhubeka isenza akwenzayo. I-culture nje ekhona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi engaba lithuba elilodwa uyanikwa ithuba lesivile, ngicine ethole lesivile beseqedisa engakaphumi.